sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olomkela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathi zingabuya endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa. Bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona. Abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Kwesifazana okubandla le-Citizens Coalition for Change ubalela emzini wakhe ulandela ukutshiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF.
Bahamba phandle belizwe ngikhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yazimanga kuhle amarandi ethu ngaba wavumele. Leso mthuwa khona nxa uphendula sokufuzaukuthi engene ejele iminyaka esika-20 years.
Bathukuthele abaphikisayo kulandela ukusayinwa komthetho we-Patriotic Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zewanke zikhala ngokuswelakala kwezikolo, amanzi, ukudla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Lowesifazana oncintisa kukhetho lwamakhansila osebaleke emzini wakhe kulandela kuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka. Umlondolozi Ndlovu uzijulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Catherine Chandiwandirira oncintisa kuward 8 eUnyani emele ibandla le-Citizens Coalition for Change uthi abantu laba batshise impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala engikela ukusuka esigabeni lesi.
Asenelisanga ukuya endlini. Bathi zingabuya endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa. Bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona. Abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kwankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF bethwalise nzima amalunga e-CCC. Umnumzana Love Mochilophutsa oncintisa kukhetho lwamalunga edale ephalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana uba abantu be-ZANU-PF babuthene endlini kakhansil yena ubevela egqere emhlanganweni wethu bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Ummeli webandla le-ZANU-PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, asathi there's no such report.
Akulanto enjalo engincintisana labo ngabana wami banamabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphendula umakhalekhukhwini. Kunabalandeli bebandla le-CCC abasanda kuchaywa eChiretsi, Jombe, Gokwe, Silobela lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga e-ZANU-PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazwe e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazwe akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeniyo ayenza ngokombusazwe lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso, bengabi ngabantu abazabe bechayana, sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe-Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota elesithombe sikababa u-Emmerson Dambuzo Mnangagwa onguye umongameli weZimbabwe okhokhelela i-ZANU-PF.
Ngolunye udaba, amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende besithi kumele kukhululwe umnumzana Job Sikhala lomnumzana Jacob Ngarivume bahlawuliswe isibambiso sebheli namuhla ngumthethwandaba. U-Emmanuel Tima Tawanda Watasa noliyene uMadamombe bafunda e-University of Zimbabwe njalo wehluleka kuloba imhloliso yabo yesimisa yesibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omela abafundi uBene Mncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Wakhathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-students ethu angu-5 lawa devalelwe for isikhathi eside kungacaci lokuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenilisi ukukhuluma lapho ehluleka khona. Ngoba ukubotshwa kwama-students lawa babotshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Sikhala yena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho simbone sehluleka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa bemele ukuthoniswa kwamacala abawetheswayo. Kolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna uncinisa ukhetho uSavia Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzathoniswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele iThuthu 7 niseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Bakhala abakumabandla aphikisayo kulandela ukupasiswa komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umthetho lo owaziwa ngokuthi Patriotic Act kumele ulahlwe kungangena ibandla eliphikisayo embusweni kulandela ukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Umthetho lo walela abadabuka eZimbabwe ukuba beqhube imihlangano lezizalwane zakwamanye amazwe lapho kukhulunywa khona ngokujezisa eleZimbabwe. Otholakala ele cala lokwephula esinye isiqa somthetho lo ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka engama-20 years. Ulakho njalo ukulahlekelwa yokuba isizalwane sakwaleZimbabwe okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-citizenship. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMatweni North, uthi umthetho lo wephula ilungelo likaZulu.
Section 22 EC suke yayingezelela okade kuvele kukhona. So kule section 22A othi yena willfully injuring the sovereignty of the national interest of Zimbabwe. Okutho ukuthi khona njengabomo wayalimaza ukuzimela kanye lama-interest elizwe laseZimbabwe. Kuthiwa uyabuyenzeni, kuthiwa uyabuhambe wangena phakathina kwemhlangano lapho hambe usiya khona usiya kuthi khona ilizwe leZimbabwe izinto kazihambi kuhle kumbe njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction lezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuyukuthi utholakale necala lona lelo kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende okhulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni okutho ukuthi i-treason. So-ke okutho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yakumanga kuhle amarabi ethu ngaba wavumele bese umthiwa khona nxa uphendula sokufuze ukuthi uyengena ejele iminyaka esika-20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela ofake ngawo kungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi yalelizwe. Ungani kule njongo yokuthi khona kube lombusa umbuso womuntu oyedwa intando yakhe hathi intando kaZulu.
Kodwa nxa sikhangela umthetho lo abantu abakubandla leZANU-PF bathi uqondile kakhulu njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo. Kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthande kanjengamandla yirephu. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi yirephu. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana ngoba laba bantu abayibo abangenisa imithetho lawa iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana noma kuZANU-PF ansibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kweZANU-PF abaningi abawuthakazeleli umthetho ngumthetho walungiselelwa nje ikhathele yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi meyibenqeba ngabile kubebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefithi. Kodwa angiboni ukuthi ngumthetho ozahlala insuku eziningi. Ngibona ngani ngumthetho ozaphila isikhathi esifitane kakhulu kule mthetho eminingi esiyaziyo endabeni yomthetho weZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo ilunga lebandla le-ZANU-PF.
I-act le ithi yona and ngivumele ngifake ngale ndlela i-act kayivimbeli ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo. I-act le kayivimbeli umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe and ayivimbeli umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngalindlela kulungiswa ngalindlela. Lokhu okokubuthana kwamabandla either awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no profit organization. Lokhuyana kusengathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona akulalutho olutshintshileyo. Leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uzulu waseZimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe, kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe, abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuna ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazini elithanda.
Indaba umuntu kumele ezwe elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe, anti abantu khonapho yikho abantu abayisaba khona khonokho.
Konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe, akulalizwe elingabusa ngoba bekuvele kungekho ngamuva. Kwasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayiphiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uzulu wonke. Njengalokhu ngufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanctions ukubuya kwawo, ama-sanctions la ahambe ayacilwa ngabe-opposition. I-Patriotic Act isisithi yona kubi kuyinto esolelayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usiyahlangana nabantu abangcindezeli baphandle lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga ngelizwe lakho. So khonokuyana ikuqondisa ababili abathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uzulu jikelele.
Umnumzana Prince Mnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla le-ZANU-PF besiphoka laye ekoBulawayo. Izakhamizi zeWange West zikhuthaza abancintisa kokhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe ukuba bethuthukise lindawo ngokwakha izikolo, ukutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokubasiza esimeni sendlala ababhekane laso. Zithi akumelanga bekhohlwe lokhu benganqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezo ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe betshade besesebancane.
Abantwana bagcina sebezilapha langoma ngangikhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina besenda abangamankazana, abanye nje becine sebeba ngabadakwayo abangabafana. So hayi vele impilo yakho ninzima ngaphe Wange, siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Ethele Mpofu odabuka komvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu
ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumelela besiya phambili. Sicela uncedo kini lina ukubana lisincedise kakhulu, lingene njalo kuma-clinics, ama-clinics akhatshana, sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama-78 years. Abanye singathi kuma-90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaswelakala i-transport ukubana umuntu ehambe ekliniki. So siyacelisisa ukubana lisincede langamanzi. Le migwaqo kayilungisa imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube laye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Ikliniki afuna ukuthi i-operate umuntu uyagula ebusuku 10 times, 10 times umuntu uyagula after uzathola ngoba kuyafika esibhedlela le kukhatshana but iklinga nxasilapha ku-right lapha kuthi ngoba besiyakhe iklinga ngokuphangisa ngoba kunabantu abadala bangakhwanisiyo ukuziva bangaziphandle benze njalo edima ukuthi athwala imali ukuthi sibhedlekala.
UDube ukhala njalo ngemfundo yabantwana ephansi kakhulu kulumango ngenxa yokusweleka kwezikolo.
Umntwana othola nzima ukusuka lapho eyofika isizinda konali katshana udleni kadlanga lutho ulambile umntwana nokuthi mfuqa ibhasikile ukuthi ibhasikile bona kayithoveli nxa elambile yokuyafika esikole afana ukuthi afundi asoze kwazi ukufunda ngoba ulambile but at least noma useduzana uyakwazi ukuthi akuseduze isikole lapha kungcono.
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iWange West edalele eParliamente uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi.
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi eWange West ngapha sikwanise ukuba sizilungisise ngoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima ukuthi sithola bangasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathe libusayo iqembu libusayo ebesingelabo.
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ukuya ngabalendawo ngaphansi kwebandla le-MDCT.
Ngikhangelela ukuthi ngithuthukise impilo zabantu ukuze kucreate imisebenzi abantu bethole imisebenzi besebenzi kule state of the roads imgwaqo imgwaqo ifile kakhulu eWange West ungakhangela imgwaqo weNdlovu umgwaqo oya eChisuma oya eBhatoka ufile kakhulu imgwaqo yomtheliyana imgwaqo liyana ukuze ilungiswe kufuze ube yo-member of parliament oyakumela khona le parliament.
Imizamo yokuxhumana lomnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlushwa laye kulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebeleland North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto andane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Njengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Vele Russia lithi kazisafuni ukuba yingxenye yesivumelwano sokuthwalwa kokudla okusuka kwele Ukraine kusiya kuzwekazi le-Africa eMiddle East kanye le-Asia. Unumzana Anthony Guterres unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations ucothoze kakhulu okwenziwa ngele-Russia. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba sekule ndlala esabekayo kule-Sudan okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba impi le yenza abalimi benganelisi ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. Wezempilo kahle namhla sixoxa labele simo sokucobeka komzimba esemuscular dystrophy. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isifo semuscular dystrophy sigcina sibangela ukuba izitho zomzimba ezifana lenyawo, amahlombe lezandla zingasebenzi kakuhle. Umnumzana Tsepane Nare olesimo lesi uthi lokhu kudala inkinga ezithile kwimpila kahle yansuku zonke yomuntu olaso.
Umuntu olemasikula dystrophy udinga ukuba lo muntu omncedayo ngokufana lokugeza, ukusebenzisa isambuzi, ukuthenga amagrocery lokunye okuningi.
Othi lokhu kwenza ukuba umuntu olwalesi simo edinge umncedisi empilweni okuthiwa ngama-helpers, kanti befuna ukubhadalwa laba bantu. Ethi i-muscular dystrophy isimo esidinga ukuba uhlale ulolonga umzimba zikhathi zonke nge-physiotherapy kuba ngenseke kudubo olugebha ke kakhulu esikhwameni.
Physiotherapy sessions are expensive. Ukuphila kuhle komuntu onje kudinga ukwenza ama-exercises khona i-physiotherapy idula ngoba ibiza imali ephakathi kwe 20 le 40 dollars ku session eyodwa e 30 minutes nje kuphela.
Umnumzana tinotenda mudarikwa okhokhela inhlanganiso ye Rare Diseases and Disabilities Africa Foundation uthi uncedo luyadingakala kulolu daba ethi uduko yikuthi ulwazi lona ngokwalo phezu kwalesi simo lokhe luphansi kakhulu emazweni atshiyeneyo anjengeZimbabwe.
A lot of people with muscular dystrophy in Zimbabwe don't even
abantu abaningi abalesi simo abakwazi ukuthi balaso ngoba kaningi nengi bethathwa njengabantu abale cerebral palsy kanti bona bele muscular dystrophy.
Lokho kubikwa kudalwa yikusilela kwabodokotela abangama specialists ngemuscular dystrophy kubachiye besiya kuma general doctor. Udokotela Paradim Mahajan oyingqethi kwezempila kahle elolwazi olujulileyo ngemuscular dystrophy emazweni amanengi emhlabeni uthi lesi simo ikuphazamiswa kwama-genes umuntu esakhula kubangele ukungakhuli kuhle kwezinye izitho zomzimba.
The loss of muscle volume makes the patient immobile and the patient cannot move from the place because the muscle
ukuba umuntu ecine engenelisi ukuhamba ngoba imithambo ingenelisi ukuthwala isisindo senyawo kumbe izandla.
Uthi kanjalo intuthuko ekhona kwezokwelapha le science iveza indlela yokulwisana nalolu dubo ukuze umuntu aphile kangcono.
The cell therapy or myofibril transplantation therapy or bone marrow cell therapy or genetic therapy which is called oligotherapy
transplantation therapy kumbe I bone marrow cell therapy kumbe igenetic therapy ethiwa yi oligotherapy.
Inhlanganiso ezimela abalelisi simo bathi lokhe kule stigma lapha nalapha ukuphazamisa la mathuba amahle kufika lasemakolijini. Umabhalani wenhlanganiso yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyadingakala ukuthi imithetho isetshenziswe ungathola ke uphathwa ngendlela engalunganga emsebenzini.
Umthetho singathi umuhle sibili uyavikela umuntu wonke ukhangela abantu ngokufananayo njalo uyatsho ukuthi abantu ababambeke ngalezo zimo kufanele bebanje ngendlela enjani kumbe kube lama provisions anjani emsebenzini.
Inani labantu eledlula kunkulungwane ezi-9,200 libikwa liphila nalesi simo semuscular dystrophy eZimbabwe, kukanti emhlabeni jikelele sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezintathu lengxenye kusiya kunkulungwane ezine 4,000 abazalwayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ulandela ingozi emgwaqweni weBhinga siyabuya izolo ebholohweni leMasumo duzani leSamende lapho kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abangamajuma amabili lane. Amapolisa asexwayise abatshayeli bezimota lamabhasi ukuthi betshayele ngonanzelelo njalo bengadlulisi inani labantu okufanele belithwale. Embikweni oyethule namhla isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyati uthi ababhubhileyo babalisa abesilisa umnumzana Pendance Musaka weMagobo eSiyabuwa lomnumzana Shadrack Munkuli weSiyajianze esiNampande labesifazana unkosikazi Rosemary Mwinde lonkosazana Maria Mudenda weMagovela eMangala losane obelule iminyaka emithathu uKiniza Munsaka weKaningo esiNampande. Unyathi uthi izidumbu zabo sesibhedlela seBhinga District Hospital lapha okucujungulwa khona kahle kahle imbangela yemfa njalo abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela esifanayo. Umeli weBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele usithathekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abanini bebhasi babikwa bephathisa kakhulu imdeni yababhujelweyo.
Yisehlakalo esibuhlungu kakhulu mamhlanga esenzakale ngaphakathi nakwe-hospital yami. Abantu abathileyo bonke basuka ewadini lapho engizalwa khona lapho kulenkaba yami. Abanye ngabasukana lapho engangiselusela khona inkolo zihlakula zimuli engizazi. Kodwa nje engingakutsho ukuthi amabhasi lawa okuthiwa ngabostadio ilizwe lonke lawana amabhasi ungawananzelela aziwa kakhulu ngesikhulu ngokugijima kakhulu okwedlulise amalawu. Now indawo leyi lapho kwenzakale khona ingozi yana yindawo ele ndawo lapho kungani kule bend khona. Ibhendi liyana yi-sharp curve eyokuthi khona umuntu otshayelayo uma esiyafika kiyo kuyafuze ukuthi ehlise i-speed sakhe. Ngiyakholwa ukuthi okwenzakeleyo ukuthi umtshayeli njengoba bengabatshayeli bamabhasi athiwa khona ngabafulu bakhulu kuleli lizwe ube sihambela nje santando wehluleka-ke ukuthi enegoshetha ibhendi yona leyo esiyangena ebridgini likaMasum River. Kulapho-ke ibhasi ephume khona yabhenguka yalala ngophahla phansi. Njengoba indawo leyana isanda kufakwa ithara okusenza ukuthi umuntu abe gijima esuka ku-Dust Road ezwe ukuthi lapha kathesi soku-right. Kungangcono kufakwe ama-signpost awatshengisa especially from both directions uvelela esiyabhuka kumbe uvelela esiyabuzuka. Ama-signpost atsho ukuthi khona there are dangerous blind curves awakhona phambi. Ukwenzela ukuthi omunye lomunye ngitsho nalabana abangawaziyo umgwaqo bekwanise ukuthi khona bengasayenzi ingozi.
Nxa kube lesahlakalo esinje abantu bathola yini usizo?
Khona ngomthetho nxa ukuthi kuyenzakala isehlakalo esinjengalesi izihlobo ziyavunyelwa ukuthi khona zihambise emthethwandaba abanikazi baleyo nkampani abayenze ngayo ingozi. Ngoba nxa kuthe kwabhubha indlalifa for example umuntu onguye okade ekhangela imuli yakhe, imuli yakhe isala ingasela muntu ekhangeleyo, imuli yena leyo iyavunyelwa emthethweni ukuthi idinge i-compensation. Kodwa kulesi sehlakalo osokwenzakele so far ngalokho engikuzwe ku-district administrator we-Bhinga yikuthi abanikazi bale bhasi banelisile ukuthi kuyinye leyinye imfa bethenge igrosari efika kumbe $57 ngokuzwa kwami. Igrosari yona leyo bayihambisile, ngizwile njalo ukuthi khona banike $500 imuli inye ngayile lapho kube khona lo muntu obhubhileyo. Angikezwa ukuthi banceda okunganani kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela ikakhulu endabeni zendle esibhedlela. So-ke lokho ikwesa ukukhangelela ukuthi yikho okuyayenzakala. Kodwa-ke noma benze njalo kakutsho-ke ukuthi laba aphumela izihlobo zalaba ababhubhileyo kumbe bona labo abalimeleyo kabangeke badinga emthethwandaba ukuthi khona bethole i-compensation from ikhampani yona leyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edale lePhalamende, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Asanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu, asikhulisanelisanga ukukhuluma le nkampani yebhasi ebesengozini le.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America sethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ULabdo namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele besilazo. Owesifazana okubandla le-Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukutshiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Sibathukuthele okumangalisayo abaphikisayo nge-Patriotic Bill. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa umthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilandele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.